Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili namhlanje kuseni ziku 18 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ubususwa kwayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe kuluhlu lwabakujijeziso zenotho ezenhlanganiso yomanyano we-EU kuthiye inkokheli yebandla lezanu-PF isithi inethemba lokuthi zizayilethiswa lezo zijeziso.
Azasuselwane kati ayevele efakele ukuthi ancedise abantu lakuthi bananzelele ukuthi alingeke libe yingxenye yemuli yomhlaba esingathi nayi-family of nations. Lina lisephula yonke imithetho yomhlaba, i-international law, le mithetho yenu elizweni lenu.
Umomo ePinka ubikwa usungcono ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki phose amabili edluleyo okuthiye izakhamizi eziningi zingelazindlu lezifuyo.
Bekule meeting lo deputy minister we-social welfare sikhangele ukuthi kungathiwani singathini, sebechazisile ukuthi berelocate abantu to a new site ngoba indawo lapho okwayenzakala khona ama-flies ngama-low-lying areas.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukususwa kwayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe kuluhlu lwabakuzijeziso zenotho ezenhlanganiso yomanyano we-European Union kuthiye inkokheli yaleli bandla yezanu-PF isithi ilethemba lokuthi zizayekethiswa. Kodwa inkampani kahulumende ekhokhelwa libutho eZimbabwe Defence Industries leziphathamandla ezine bachiywe kuluhlu lolu, babekwa eceleni okuthiwa yi-suspension ngesilungu. Umphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sifosiso Moyo wethule umbiko isithi okwenziwe yi-EU kukhomba ukuthi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende ezokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe ziyaphumelela. Kodwa owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha uhulumende womanyano uMnumzana Moses Mzilandlovu uthi akulalutho olukhomba ukuthi amazwe awentshonalanga engayekathisa izijeziso zenotho.
Belokuthiwa ama-sanctions kuyini vele? Ngama-sanctions awumnotho welizwe kumbe ngabantu abavele bekhangelele ukuthi bayisigelekece kwezombangazwe eZimbabwe. Mina ngilandela indlela esile engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions la kuthiwo ukuzama ukuvalela abantu abaphambili embusweni lo esiwukhangeleyo kumbe ngu-Robert Mugabe kumbe u-Emmerson Mnangagwa. Yibo abantu abalelwa ukuthi benze i-business, abelele ukuhamba endaweni ezithize emazweni angaphansi kwe-European Union. Yikho kuqakathekile ukuthi kuvise kwalokhu singakakhulumi nje ama-sanctions, ingazathi generally ama-sanctions la afana la afakelwe u-Ian Smith by the Commonwealth le-United Nations khonapho ngama-17. Ayisiwo ama-sanctions. Ama-sanctions awokudiliza umnotho izanu ezivika ngayo ukuthi bayehlulenga ngoba ngenxa yama-sanctions okungamanga.
Kodwa khona ukuthi asuswe ama-sanctions lawa, sibone ukubana ibandla lezanu-PF licatshwa ngomunwe na, ubona ungani kuyinto enhle yini?
Azasuselwane kati ayevele efakele ukuthi ancedise abantu lakuthi bananzelele ukuthi alingeke libe yingxenye yemuli yomhlaba esingathi nayi-family of nations. Lina lisephula yonke imithetho yomhlaba, i-international law, le mithetho yenu elizweni lenu. Yikho nxa sikhangelela ukuthi kabancediseki ngoba abakubonileka ngo-Robert Mugabe ukuthi khonoko kucina kuvele kudiliza umnotho welizwe ngoba abantu kabasoze bayekele khonoko abakwenza ngenxa yokuthi kuthiwa bayalelwa ukwenza ibhizinisi ethize kumbe ukuya endaweni ezithize ngoba kuthiwa ku-sanctions list. Ngoba i-sanctions list yinto eqakathekileyo, kodwa sibona ukuthi bayizikokodo bayizanqondo laba bantu. Kabalandaba lakho ukuthi kumbe ama-sanctions abanqabela bona ukuhamba kwabo kumbe ukwenza kwabo izinto ngoba selongo bona bekhona empisweni. Yikho kukhanya dakazanga abe lamaziyo kakhulu ama-sanctions alawo ukuthi alume abazwisa ubuhlungu labo bantu ngoba ungakhangela kahle sikulento efana lelokho esingathi thina ngama-government government scholarships. I-government government scholarships iyavumela abantu babo ukuthi bahambe bayefunda kulawo mazwe ngoba lawo mazwe athi khona awungeke ujezise umntwana ngezono zikayise izono zikayise. So lokho lokhu senzakala kabezwa buhlungu bama-sanctions ukuthi babe ku-sanctions list akubazisi buhlungu yikho bakushaya indiva nje ukuthi ayinto encane leyo thina siyaqhubeka phambili ngezenzo zethu zenezezinye.
Kodwa wena nxa ukhangele ubona ungani ama-sanctions lawa awala ngitsho lokuncane akuphambanisayo ngoba siyasizwa abanye besithi ube ufuna ukuthi afake imali ebhenki kumbe kwelinye ilizwe kuthiwe khona hayi ngoba iZimbabwe kuma-sanctions.
Kungabe kuphambanisa abantu abale mali kathi ngobani khona lapha ekhaya. Abantu abale mali ukuthi zibe le mali kumele ukuthi ube ngumuntu wezani. And enalinto ukuthi umnotho welizwe ukuthi nje umuntu abe le mali so kumele ukuthi abe ngumuntu wezani. Ubese kusiya ukuthi nje abantu abadiyela imali yabo ngendlela eziqondileyo kwamanye amazwe even khona lapha elokungena ekhaya baye banjwa ngumthetho njalo. Sibona ngazathi kungaba ye ngendlela engazathi abantu abavele abangaqondanayo ukuthi bajeziswe ngama-sanctions onalawo base phongu uthwa zonelwa mvumile kanti ke kodwa inhlonso kayisiye yona leyo nhlonso. So kunzima ukuthi njalo ukuthi ngaleso sizathu ke ama-sanctions la kawazwisi buhlungu abavele bejongwe yiwo ama-sanctions onala sezwisi ubuhlungu labanye abavele bengalani lawo.
Lo ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha kuhulumende womanyano ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ecingweni esePlumtree. Umomo ebhinga ubikwa usungcono ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki phose amabili edluleyo okuthiye izakhamizi eziningi zingelazindlu lezifuyo. Umomo ubikwa busiba mubi ngoba izulu belilokhu lisina ngesikhathi abantu bengalandawo zokuhlala kumbe ukudla. Kodwa umfundisi Maxwell Munenge owenhlanganiso ye-Christian Alliance njalo eyingcwethi ecebisa ngengozi zemvelo i-disaster management utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhulumende uyaphathisa kakhulu abantu abawele ingozi yezulu leli.
Okwakathesi kukhanya hayi izulu selinile kodwa liyathembisa ukuthi lingabuya anytime. Besinama-meetings, a series of meetings, sisiyabona ukuthi endaweni lapho owayenzakala khona umonakalo ama-floods kunjani. Namhla besile meeting lo deputy minister we-social welfare besikhangele ukuthi kungathiwani singathini ngoba indawo yangkhona kathesi sebeqhazisile ukuthi be-relocate abantu to a new site, a better site ngoba indawo lapho okwayenzakala khona ama-floods ngama-low line areas. So kathesi bayazama ukuthi sebedingile already indawo ukuthi abantu besuswe behanjiswe kwenye indawo. So sokudingakala ukuthi kube lama-toilets, kube lamanzi, kube lama-tents okwakathesi, kube le-fence.
Yes, ke sezwa abanye besithi kungani uhulumende umadolonzima kaphathisi. Kuhamba njani? Lingathi uyaphathisa yena?
Uhulumende nguye ophathise kakhulu. Abantu babekhuluma nje on the ground bethanda befuna ukusola uhulumende ngoba okwakuqala uminister i-second day angkhona kwaba lo minister of state for Matsinoki provincial affairs u-Richard Moyo wabuya lokudla ama-provisions kasiza abantu kakhulu. Then namhla kulo minister bekulo besile meeting ekuseni uminister u-deputy minister we-social welfare laye ubuye lama-provisions awokudla plus impahla sokugqoka. Abantu babe besola nje uhulumende, thina singabafundisi kumele sikhulume iqiniso.
Manje ngokubona kwakho abadilizelwe izindlu bazazithola yini, bazathi kusiyaphela inyanga naleyi babe sebelazo na?
lapho akwaziwa kuya ngokuthi abantu kulonqedo olunjani. But nge-meeting ekade silayo ekuseni bekuthembisa ukuthi hayi abantu bazasusa njalo kube le-shelter, but ukuthi i-shelter yankhona izaba i-shelter enjani. But okwakathesi bebesithi kube lama-tent ukwenzela ukuthi kusadingwa ama-resources at least abantu behlale ematendini.
Isikhuluma nje bahlala ngaphi?
Kathesi abantu bebe abanye balama isihlobo ama-neighbors awukabi lama-tent okwakathesi. Abantu bebehlala nje bedinge umngane kumbe edinge isihlobo lapha but ngizwe nje kukhulunywa ku-meeting ukuthi kuyazanywa kakhulu ukuthi kube lama-tent.
Lo ke ngumnumzana ngumfundisi Maxwell Munenge oyinhlanganiso ye-Christian Alliance njalo eyingcwethi ecebisa ngengozi yemvelo ungumfundisi i-disaster management. Ubekhuluma lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni esebhinga. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje eziphuma kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi kulezelamane ezimbili umnumzana Fred Dube owe-Doro Village eGweru lomnumzana Thinkwell Moyo oyesilobela abagamula ngehloka umoyi umnumzana Simenkosini Sibanda owayengumtshayeli we-taxi ngomnyaka odluleyo bamthathela imota yakhe ye-Honda Fit bona ke bagwetshelwe ukulengiswa. Ababili laba babikwa ababulala njalo usomabhizimusi eNyathi. Umnumzana Andile Ncube bamthathela impahla zakhe bazithwala ngemota abayintshontshela umtshayeli we-taxi. Esethula isigwebo umahluli uJustice Nokuthula Moyo uthi kusobala ukuthi bonke abakwenzayo kwadalwa yibuhwaba. Uhulumende uthi uzasungula uhlelo lokuthi abaswelayo bethole impupho ngentengo ephansi ngeviki ezayo njalo uzaqala ngokubona ukuthi uluhlu lwamabizo abantu abahlala emadolobheni lulungisiwe njengalabo abathola ukudla emaphandleni. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Mthuli Ncube uthi uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqeda uhlupho lokuthengiswa kwempuphu yemkambo omnyama okwenzakala manje isisilela ezitolo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Kanda uPaola kancane ngalo mdala lwethu sithi uTsongirai wayengumthengisi. Ngathi uTsongirai kunguye waletha inguquko i-ZANU-PF siphelelwe ngumphako. Besifaka imali after 6 months si-expire. But uTsongirai watshiya efake iyusa lerandi lepula umkhono mokhona ukuvuka. uTsongirai kazange abe ngumthengisi, uTsongirai wayefuna ilizwe liye phambili. Wawini uTsongirai ngo-2008 kodwa bazange bamvumele ukuthi ethathe umbuso. Ngaloba lakathe silizwe lalikhatshana.
Njani thina siyaphila ngapha eGwanda. Hayi siyakulala indlala madoda, impuphu ayisabambeke esibilini, impuphu siduroti ngabe nje akusenzakali impuphu siyithole ngentengo yokuthi njengathi sizisiphansi sizidolelayo kwanisa ukuyithenga ngoba hhayi iyathenga for ukukhwelwa kwamafizi ngapha impuphu isisele for ukuthi sihambe ngapha lokuthi sikhale.
Mina ngingunyoni wasentabazinduna. Ngiyajabula kakhulu ukungena kulolu hlelo. Noma nje kukhona izinkinga esibhekane nazo ekhaya kithi eZimbabwe la esidabuka khona ngokuhlala ngela eSouth Africa. Ngithi bafowethu uNkulunkulu ngekufanele angenele manje ngoba thina angeke ayikho into esingayenza. Ilizwe leli angeke lisalunga laseZimbabwe. Ithemba lona lilahlwa kodwa uNkulunkulu ongalilungisa, omunye umuntu nje angeke alilungise bafowethu. ngoba labantu abasebengeni lebangene bangenila ngeke baphume kuze kuze kube nini nanini sihlupheka kodwa kanje bafowethu angazi yazi ngendlela enhliziyo emihlungu ngakhona ibhlungu indlela abazali bayalamba ekhaya bahlupheka imfuyo ayikho iphelile ukudla kakukho kuyadura imali zakhona ngapha nangapha bayashintsha imali bayadla bona bebodwa nalabo abanye abadla nabo etafuleni mhlawumbe uma kungakhonakala ukuthi kungenelele mhlawumbe amanye amazwe mhlawumbe ngayokube ngcono kakhulu amazwe ase-Europe ngoba lawa la e-Africa badlelana nabo laba bantu abala e-Africa yikho into abangayilungisa abaholi bala e-Africa ngoba badlelana naye umnango wakho badla pleti linye naye bangakhuluma bakhulume phambi kwabantu kodwa emakhoneni bayakhuluma bodwa bayasho ukuthi hhayi iyekeyani nina siyibambe njalo le ndawo thina esiphansi thina esiyithi kufanele sivote abasiboni noma ngabe sivota singavotela eqembu elinye kodwa laba ababalayo ukhetho yilibona labo abaphethe manje bayakwazi ukufotha amavoti umthwakazi akanaseyi kuleli yalizwe ngoba izwe leli selingelabo ngiyabonga bafowethu asimeni njalo nje silokhe sibekezela mhla uNkulunkulu uzongenelela yena kodwa thina ukuthi angaphuma lo muntu ashiya athi hhayi senginihlukumezile kwenele angeke usazosihlukumeza kusazodlula sazobuhlungu usazokuzwa ubuhlungu obudlula lowo bafowethu kunzima asiphakameni thina maNdebele sibone ukuthi uNkulunkulu angasilekelela ngakuphi ngoba kunzima bafowethu ngiyabonga kakhulu unyoni lo wasentaba zinduni esigodini sasendlethesini ngiyabonga ngiyanibingelela ngiyanibulisa nonke abasentaba zinduni angithi uNkulunkulu anigcine nonke eZimbabwe yonke jikelele ngiyabonga
sanibonani basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli be-Studio 7 uSteve Kamkhonto lo okhulumayo ngikhuluma ngise-Johannesburg ngiphuma e-Cholocho ukuhlangana kukaMnangagwa nabantu basemathepheleland kuyize neze ngempela kudlalwa ngathi lapha yingoba vele naku-grand plan bayakucacisa ukuthi abantu besiNdebeleni they are not politically intelligent yinkolelo abanayo indaba yekugrounding alikho iqiniso ngoba noma ekhuluma nabo uyamuzwa akanazo impendulo ezicacileyo ezikliye ukuthi uhlose ini lapho uzama ukuveza igama lakhe emazweni lilihle ngoba lento iyamphazamisa uma eyocela usizo bambuze nge-ground akana answer bayala nase-Davos ukuxolisa ma efuna sim-understand ukuthi uzimisele akaveze i-Chihambakwe reports akaveze i-Dumbutshena reports kuthi ma kudiscusswa nge-ground kuphethwe lawo ma-documents nathi sibona ukuthi lokhu akukhuluma manje kuyahambisana yini lophenyo olwatholakala kulawo ma-reports ngaphandle kwalokho iyize nezwe kuzokhohliswa thina kanye nokuvala amazwe amehlo ngingadle sikhathi ngiyabonga
sanibonani basakazi be-Studio 7 nitshona njani ngoba asazi ukuthi ngaphoro kutambama noma kunjani ye mina ngubhanda moyo komnyama kogwamagwama village kondolwane kulilima west ya yiyo indaba sizakhuluma ke bakhulumi abakhulumayo kodwa yindaba vele eZimbabwe fanele ilungiswe eguground ye ayikhulume sizwe imibono yabanye ukuthi ikhuluma njani badini abanye bakubona njani ngiyabonga Studio 7
okukhulumayo owandlovu uphindlo bendawana yaseTambri ngibentando ukukhulumela kakhulu endabeni lelotawa le-ground ukuthi hayi ezinye izinto abantu bazithatha lula bazithatha lula kathi indaba yabe-serious angako ukuthi mnangagwalayo indlela oza ngayo uzokudelela ukuthi ivakulanto ozayenziwa phezu kweminyaka emingakangole ezobuya namhlanje abantu labo beqeda babemamukele kanjala bemhlekela likakusebenzi akusebenzi kungasebenzi labantu abafana labogawela abajali ukudla imvuthu zabo bajali ukuthi uma bedlilene ehambise adobe imvuthu ekubakhulumela otithide hhayi tide akusebenzi
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithathe leli thuba njalo ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele lapho esi-live streamer khona lolu hlelo. Liqhubekeke lisilandela lisithumela imbono yenu. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owayengumongameli wokugcina ngesikhathi sombuso wengcindezelo oye-apartheid e-South Africa, umnumzana F.W. de Klerk, usexabane lebandla elibusayo kulelo lizwe le-African National Congress kanye labanye abaningi ngemva kokuthi athi umbuso lowo wawungasocala lokwephula ilungelo loluntu, i-crime against humanity ngesilungu. Ekhuluma lentatheli zindaba umnumzana de Klerk wathi ukubulala abantu ngabomo okuthiwa i-genocide yikho okulicala. Uhlelo lukahulumende weKenya olwasungulwa ngomnyaka ka-2015 olokudinga lokubopha amalicatsha okholo lwesimuslim edlulisa amalawulo aweqembu le-Al-Shabaab egangeni le-Boni Forest elingcelelane le-Somalia lulokhu lusehlula. Izakhamizi zithi ziyesaba ukuya egangeni njalo ukuhlasela kukahulumende weKenya emanyenelo eMelika ngenyanga edluleyo bedinga lawo malicatsha kwenza bezibone ukuthi ngempela basenkingeni. Iziphathamandla zempilakahle kweleChina zithi inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus selifike ku-71,000 kuthi asebebulewe imikhuhlane lawa bona-ke bayi-1,800 ngombiko abawethule ngolwesibili. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, ngomkhankaso wokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Yena-ke siqale ngokumbuza ukuthi kambe amathuba kamongameli Trump okuthi anqobe kulolu khetho anjani.
Lokho ngikhona kuzabonakala, kodwa-ke yena ngokulo uthatha kwakhe ubona ngathi unqobile. Yikho-ke kodwa-ke kusiya phambili khona ngale ngoba nxa sokuvotwa laphana kwabe sokuvotelwa upresidenti kuvotelwa isenethi, I think, ngiyabona eduzane. Then ama-senators yiwa akhanya ngathi azaba ne-problem laba abangazange bamethe sicala. Ibe mbona ngathi indawo zabo zizababuza ukuthi kathi kwahamba njani. Yena ngokwakhe uthatha njengokunqoba njalo kuthatha ngoba indoda ethi ngadobha impembe ibalekelayo. So ibaleka le mpembe kathesi.
Kodwa sesikhangela inhlelo zakhe lezathi uzaziqinisa kwezempilakahle lakwezemfundo kuma-student loans. Ubona ingani abantu bengazithanda yini lezi kumbe izinothi zingazemuke?
Hayi, yena kuzo zona ezovele kakho ngoba ngakum-affect njenge-billionaire. Izinto lezi zihlupha abantu abangela mali, abale mali kazibakhathazi. So yena kakusoze kube into engamqinisela ukuthi a-electwe. Yena mbona ngathi okuzamenza ahlale khona i-economy, i-business, ukuthi abambe khonapho, aqinise khonapho njengoba nje i-stock market singathi siya phezulu njengalokho. Lokho kwezemfundo, kwezempilo uvele kakwazi, akumthinti ngoba ngidinga abantu bezimali zabo ukuthi nxa begula bale ndawo zabo lapho bayakhona. Lokho kufuna ama-democrats, abantu abangaphansi, abangelazimali, abasebantwini. Ngoba nxa uvele ulezimali zakho ule class lapho ohlala khona phezulu le, awubuyi ngapha ngaphansi.
Bona ama-democrats singathi kodwa inhlelo zabo zikhanya zisemukelwa ngabantu yini okwedlula ezikamnumzana Trump?
Kakukabonakali. Mina ngokubona kwami kakukabonakali. Mbona ngathi basaxoshana lokuthi ngubani ozakuba ngubani. kungadlula khonoko nxa bonke lalaba abaophozayo lalaba abahlukeneyo kale sebehlanganisa amakhanda sebefuqa oyedwa enxanye kungaba lo mdlata wokuthi kukhanye ukuthi bavela ngaphi baya ngaphi okwakhathesi behlukene ngenxa yokuthi basadinga onguye ongabakhokhela.
Lo mnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sixoxela ekhona le eTexas.
Yebo 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 mthwakazi omuhle liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lwabatsha olwe-Robert Gabriel Mugabe National Youth Day olunanzwa mhlaka-21 Nhlolanja minyaka yonke. Sikhangela inhlupho ezibhekane labatsha eZimbabwe, isikhona na inguquko phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa, ontanga sebethola na amathuba okusithuthukisa. Abafisa ukungena kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Yebo ke yesizwe umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. Vusa Mkhaya lo esithi abalalanga inaphela ukuqambula insingizi. Singakehlukani ngesizo ezinye zendaba ebezikhokhela ukususwa kwaye ngumengameli welizwe umnumzana Robert Mugabe kuluhlu lwabakuzijeziso zenotho ezenhlanganiso yamanyano e-EU kutshiye inkokheli yeZANU-PF isithi ilethemba lokuthi ziyayekethiswa. Sixoxe lo mfundisi Maxwell Monenge ebinga esichasisela ngomomo okhona ngale ngemva kokuhlangana lesiphatha amandla zikahulumende kanye lenhlanganiso yezimeleyo labantu makhaza kulandela izulu kulelo lesikhukhula kuleyo ndawo njalo abantu sebethola usizo. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC.